Endabeni zethu lamhlanje abantu babuthana eAfrica Unity Square eHarare betshengisela bekhuthaza uhulumende ukuthi adinge umlweli wamalungelo oluntu oselenyanga ezilishumi lasikhombisa wathunjwayo wanyamalala uItai Dzamara. Amagqwetha abomama abalishumi ababotshwe betshengisela enkundleni obekudlalelwa umdlalo kakhilikithi ngempelasonto eyedluleyo koBulawayo namhlanje bacele idale ukuthi lilahle leli cala ngoba vele kungela kwephulwa komthetho abakwenzileyo. Ababalisi basemaphandleni benhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazatshengisela ngeviki ezayo bekhonona ngenhlupho ababhekane lazo ezigoqela udlakela lwezombusazwe oluqondiswa kibo, ukungaholiswa kuhle kanye lokunye okuneginengi. Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba uChris Gande uxoxa lomnumzana Raphael Khumalo okhangelele ukuba yinkosi yamaNdebele. U-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngesikhathi kulokuxokozela kwabantu betshengisela besi kakudingwe uItai Dzamara ngokuphangisa. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930-1280 laku 15775 kilohertz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.